Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Vuka njani mtwazo mhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhla ngomvulo mhla ka 13 kwenkwezi 2019 igama lami nguGibbs Dube endabeni zethu namhlanje ibandla lezanu-PF lithi umnumzana Nelson Chamisa kumele aphume esikhundleni sikamongameli webandla le-MTC kodwa ibandla le-MTC lithi kuyamangalisa ukuthi elezanu-PF yaxozela ngokwethulwe ngumthethondaba okumayelana lobukhokheli bebandla leli.
Kuyafana lokuthi umakhelwana edayi lapha ekhaya lapha kumakhelwana unkosikaziwana kasiye nkosikazi okuzalwa nkosikazi lamakhelwana wakhe kangibe yimi engakhethela umakhelwana ukuthi inkosikazi lakhe akube ngubani.
Kunzima okunye okumangalisayo ukukhulisa abantwana kwele Melika. Sizalethulela umculo kaCharles Banda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abalandeli bebandla leZANU-PF bathi kumele umnumzana Nelson Chamisa achiye isikhundla sikamongameli webandla leli njengalokhu okwethulwe ngumthethwandaba. Bathi abangeneli kulokhu okwenzakala kubandla le-MTC loba befuna ukubona uChamisa ngoba bafuna ukubona uChamisa elandela imithetho yelizwe. Umthethwandaba we-High Court usanda kwethula isinqumo esithi uChamisa kangenanga ngemfanelo esikhundleni sikamongameli webandla le-MTC akhethwa khona ngumuyi uMorgan Tsvangirai. Omunye walabo abathi uChamisa kumele aphume esikhundleni lezi kungakenziwa umhlangano omkhulu weCongress ngeviki ezayo ngumnumzana Joseph Chuma webandla elibusayo.
Ukungena kukababa uChamisa esiya phezulu asiyo nto eyaphuma ime kahle, yinto eyajijumezwayo. Angazi kumbe kwakuyikuncindezela umama uMakhubu owayenguye owayekuvice president owayekhethwe edaleni le-Congress yabo-ANDC yini kumbe yikuthi zingelele yini kumbe yikuthi yinto esifazana yini angazi, but khona okwenzakalayo yenzakala ngaphandle kokomthetho webandla le-NDC. So yinto vele esingayithanda kuziwa ubana ukukhwela kwaba kuJamisa esiya phezulu yinto engazangenzwe emthethweni.
Siyabona ke kulabanye abantu abathi kukhanya ngazani ibandla leZANU-PF lesandla konke lokhu okwethulwe umthethwandaba. Ungathini, ungatshela abantu uthini kona?
Into emangalisayo mina yikuthi kona abantu bathanda ukuthi kona nxa kule nto emele iphume endaweni njengemthethwandabeni ngale nxa kungeke kufeza yabo sebehlele kuguqula bekuze kungabe sengipolitiki sebengahamba yiZANU-PF. Kodwa mzukwana nxa imthethwandaba ufake isinqubo esandini yabo uzuze ukuthi yahanda bona-ke bezule flow yelokhu nalokhu nalokhu. That's being double standard owenziwe ngabantu khonapho. Abantu kumele bevume ukuthi nxa uthe wadliwa edliwa peacefully and gracefully ukwamukele uyokhangela ubana uphamanise nga kunokuthi every time nxa kuphume impumela engahambelani lawe usuphikisana naye. Pho wena usufana nomuntu ofuna ukungena kuresi ukugijima ulula ngokufuna unumber one. Nxa wasenumber one uzizayo vele akuhambanga kuhle. Sure uzaba ngumuntu onjani nxa usuka njalo. Abantu abafunde ukuthi bona nxa into iphumile ngendlela engasiyele endo ekhangelele ngayo bakuvume babe gracefully accept njengaloko engakwenzayo mina phela nabampopoma constituency ngemva kwakho konke lokhu engakwenzayo la. Kodwa ngathi ngisho ukuphuma ekhethweni bekhetha ijaha lakomoya e-challenge angizange ngithole ngisiba ngofezane ngavuma ngathi hhayi intando yabantu mina sengihlala phansi ngelele-ke uCharles akagijime nathi le-button leyo lami laba afuna ngimsekele khona ngizamsekela noma engo-MDC nangezanu-PF ayizoseli ngingabhala nakutwitter nakufacebook konke nakuye personal into zala ndoda nxa ubona sokunzima nguya mina lami and a pool of knowledge is that we make the number of at the end of the day. Sifuna abantu bethu bahlale kuhle ekhona abantu babukeli
ngoba xwayisa uthini abantu beMTC ngakona ukuke isinqumo esithethwe umthetho ndaba kumele benze
nxa uthamisa epopular exactly ngathi is ngakayenze into efaneleyo athiwe njengokuthi umthetho ndaba babiza icongress njengokuthi umthetho ndaba nalana uqalwa ngokuzwelana ngiyabe uSD kabe icongress angavuthamisa ayemudli makhube esiyafika ake sesiba ke ilida yenzithi epheleleyo engelabo ngundengundi ngaloko khona kathena isesimbo zobathi kanti nxa uvele ukwazi ona upopular uyabusesabani khona ukuthi wenza into kanti sithi kona rule of law landela phela umthetho umthetho uthi kona awukho lapho okhona ngendlela eqondileyo so kulungisa ulungisise ubuyele kuhle kuhle angahle abantu bamthi hayi okay into ndawo sikhulumile ngiyakuvuma lokwana hayi asabenze ukongress dazazondela ngathi uSG yizi congress ndoda baye yizi congress afika azinda kunani anika abasho into enhle kaleyo
umnumzana Joseph Chuma ngumsekeli webandla leZANU PF sixoxe laye ekobulawayo abalandeli bebandla leMTC bathi kuyabangalisa kakhulu okukhulunywa ngabasekeli bebandla leZANU PF ake sizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla leMTC ekhuluma ngodaba lolu
savela sakutsho ukuthi kufike ekuqaliseni ukuthi izano injongo yayo ngeyokuthi idilize amabandla wonke aphikisayo kusukusela ngo-1987 beze beginye izapho umbono wezano ukuthi afuzange iphikiswe izano iyakwazi ukuthi yona kayenzelanga lutho olumangalisayo abantu bezimbabwe nabantu bezimbabwe babefuna ukuthi bebuswe ngomunye umbuso otshiyeneyo so ngenxa yalokho-ke bazama ngazo zonke indlela ukuthi bedilize i-opposition engabi khona akwakhathesi abala enye i-opposition ngaphandle kwe-opposition ekhokhelelwa ngoba kuchamisa so bona-ke ngokubona kwabo ukuthi sibisikile bekwanise ukuthi bephile beyizano bekuhulumende kuze kuyefika ku-2023 kufuze ukuthi bedestabilize i-opposition nxa bengasakwenzanga khonokho kusho ukuthi abantu bazasukuma bangasukuma abantu bese-siye esitredeni ubukhokheli bayabelawo obuvela ku-opposition yona leyo okuyikho okungafunwa yizano
masikhangela-ke bona bakhanya ngazani bathi uchamisa kasuke ngoba kathesi sokusoba lokuthi ngazangangene ngemfanelo esikhundleni lesakiso sona so khonoku-ke ukukhuluma kwabo khonokho kini kutsho nxa usukhangele sibili usujula sibili akutsho ukuthi kumbe bafuna ukuthi lina ligcine lidinga umuntu abamfunayo
baqalisanga kathesi kwaqalisa ngabomathemadanda bakukhuluma bephuma nakuradio naku-TV bonke nabomswangwa bonke nabochiwenga besithi bona ngabe kuthiwa kuyangena uzibani uchamisa nguyophambanisa i-MDC anti yabona ukuthi khonokho gift kuyafana nokuthi umakhelwana edayi lapha ekhaya lapha kumakhelwana unkosikazi lwana kayisiye nkosikazi okufuze abe unkosikazi kamakhelwana wami kangibe yimi engakhethela umakhelwana ukuthi ikosikazi lakhe ngakube ngubani so-ke izano laphana kusobala ukuthi bona bafuna ukuthi bethi thina kasikhiphe umuntu abangayisibo abamfakayo ngumuntu wafakwa yithi njalo njengangiye umuntu wafakwa yithi uyakhithwa yithi hatshi ngezano izano kabayenze nje khonokho akuyikho abatshontshela khona ama-election batshontshe ama-election besithi bafuna ukuthi befake umbuso omutsha bafuna ukuvuselela umkhono bafuna ukuletha imisebenzi yikho esikukhangele ukuthi bekwenze bethiyane nathi ngoba thina sazifakela umkhokheli wethu nguye umkhokheli esihamba naye awungeke watshintshwa ngasemadali ukhuphe abamfunayo kumbe uDouglas Monzora amfunayo hhayi mbona ngani bangabathatha bebaphe izikhundla kuzani khona ngani
ye bona bathi phela linganza khona okokuthi liqhubeke langekhongorosi yena ebuyayo lawo selephula umthetho bakhuluma phela la
hhayi umthetho bona abathi uyabe wephule thina kasiwazi ngoba anti yabona ukuthi i-judgment yani ungayikhangelisisa kuhle yakhanya ukuthi yabhalwa ngumuntu owaphuma lo khuphe oku-MDCT thina kasikho ku-MDCT thina sasuka kudala ku-MDCT saba leyethu iparty ukhuphe waphuma laye wathi yobaleka lebizo lethi i-MDCT uyakwazi ama-election adlulile yethu sisimile saba i-MDC yalayenza so ukuthi umuntu ehambe sithi yena uhambise court umkhokheli we-MDCT hayi asikwazi ukuthi abe sitsho bani ngoba wethu kazange evelelwe ngumkhokheli we-MDCT ngu-MDC ngumkhokheli we-MDC Alliance and kathesi siya ku-congress i-congress yethu yiyo yakhetha umkhokheli bethu asitshelwa ngamakhothi ukuthi senzenjani
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumlandeli webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa Sixoxela eseHarare. Nanku kwethulwe ngamaphepha ndaba kwele Zimbabwe namuhla. Iphepha ndaba leSunday Mail libika ukuthi abaqondisi ababili bohlangothi lukahulumende olubona ngezemigwaqo olweZimbabwe National Roads Authority sebejiye umsebenzi ngenxa yobukhohlakali obusendaweni leyo. Ababili laba ngobebambe isikhundla somqondisi weZinara uNkosazana Madeline Mujokoro lobehlolisisa ukusetshenziswa kwezimali uMnumzana Shadrack Matengabadza. Sokubotshwe lezi sebenzi zeZinara ezifika phose amajumi amabili okucatshangelwa ukuthi zantshontsha imali njalo zazifumbathiswa ngabantu ababedinga amacence ezimoda. Uhulumende uthi ukubotshwa kwabantu laba kuveza ukuthi kunenge okwenzakala eZinara lapho kulokubukhohlakali obumangalisayo khona. Kusanda kuvezwa ukuthi iZinara ibihlawula abanye abaqondisi bayo imali enengi yokulungisa inwele lokuzilolonga ngemithina yakulezi nsuku ebizwa ngokuthi ngama-gym ngesilungu. Iphepha ndaba leThe Standard libika ukuthi uMnumzana Kembo Mohati lo-retired General Constantino Chiwenga abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa bahola inkulungwana ezilijumi lane zamadola $14,000 ngenyanga. Libeka ukuthi lokhu kuvezwe emaphepheni asemthethwandaba afakwe unkosikazi Tambudzani Mohati osesehlukana loMnumzana Kembo Mohati. Unkosikazi Mohati ufuna ukuhlawulwa imali yesondlo uMnumzana Kembo Mohati efika inkulungwane ezilijumi lantathu zamadola ngenyanga $13,000. Akwaziwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uhola malini ngenyanga. Uhulumende uthi induna uFelix Nhlanhla Mangwe Ndiweni ukhulume kubi lentethelo izindaba ngokuthi amazwe entshonalanga kumele afakele inkokheli yebandla leZANU-PF ezinye izijeziso zenotho ukuze ibone ukuthi konke lokho ekwenzayo kwele Zimbabwe akuqondanga. UMnumzana Nick Mangwana okuhlangothi lukahulumende olukhangelane lokwethulwa kwemibiko uthi izijeziso zenotho lezi zibhidliza ilizwe leZimbabwe. Lokhu kubikwe liphephandaba leHerald. Iphephandaba leChronicle libika ukuthi ilizwe leZimbabwe lisanda ukuthola izigidi phose ezingamajumi amathathu amadola $2.7 million ekuthengisweni kwendlovu kwele China nakwele Dubai. Indlovu iyathengiswa ngemali ephezulu yalethela ilizwe leZimbabwe inkulungwane ezedlula amajumi amane amadola $41,500. Kwamanje-ke sokuyisikhathi senu phela siyakwazi ukuthi kumele lilethe phela imilayezelo etshiyeneyo lisebenzisa iWhatsapp kunomboro ethi 0120246530318. Ake sizwe ukuthi abanye benu batheni namhlanje.
Linjani, thina siyaphila. Hhayi bakithi sesiphila nzima lapha eZimbabwe shuwa. Amafutha kambe nxa se-R85 lapha emakhaya ichukela siyi-R70. Siphile njani kanti kuyenzakalani sibile elizweni leZimbabwe? Yibe sakuvotela yini bakithi? Alike lisincede sibile uhulumende lokhona. And lapha emakhaya abantu benkosi sithwele nzima, sinatha amanzi edamu ale doti ale zibungu. Lokuthi kuyenzakalani? Asilazibhorani lapha ekhaya iplampu. Singabantu abadubekayo bakithi shuwa. Asikwazi ukuthi siphephele ngaphi, siyenzeni kanti kuyenzakalani sibile emakhaya lapha? Siyabonga.
Ngingufidele Sincube, ngiseBotswana wakwakhathesi, ngisebenzela eBotswana. So kade kulo mamazali, umamazali behlala estendini sethu eplazini okuthiwa kuseFox. I think kungaba yi-10 kilometers or so usuka khona, nxa usuka emganwini usiya khona eMadokodi Street. So incwadi le engiyithumezile ngikhula liyibonile enikezwe ngamapholisa kuthiwa funded by mhlaka 15 sibe sesisukile endaweni naleyo, ukuthi indawo leyo sasiyithengile kulo waba kuthiwa nguDube owayesinika indawo leyo. Kukhanya ukuthi wayejelwe likhiwa iplazi lelo, sesibe sikhathi sibile ama-8 years to 9 years sihlezi khonapho. So kuthiwa mhlaka 15 sibe sesisukile, sihlezi okungekho emthethweni ikho ngiyitibe ngicela ukuthi inqa studio 7 senelisa si investigate ukuthi vele kuhamba njani ukuthi sikuzwisise kahle into kwangkhona. Ngiyabona.
Salibonani, salibonani sizwe sikamthakazi, sizwe sikamzilikazi kamashobana. Okhulumayo nguPaul umfaka amasuku bhanse etsholotsholo embi yakhona inkomo zakhe ngiyazishiya ziphuza ziphushana emaklebhini. Kwaze phela umfula ngithi ugwabaza yabuya awubamba amanzi. Bakithi okusenhliziyweni yami okungihlupha kakhulu indaba yeBhoso. Kwenzakalani kwakhalanyonini kwezikamashobana? Kwenzakalani Mthwakazi? Vuka Mthwakazi silungiseni lendaba sibone ukuthi singaphuma kanjani kuyona. Nanti phela iqembu lethu lidlalela emsileni welogu yeligi yasekhaya eZimbabwe. Ye, ikhathi inkinga ekuphi sizwe sakithi? Nanku phela sisiba namahloni sizwe zahlekisana ngathi iqembu elikhulu kangaka kambe shuwa. Abantwana bakababa iyo nje into emphathisa ngamahloni futhi enthelela inhliziyo yami bebuhlungu kakhulu izihlobo zikaThixo. Ye, hayi okunye ke hayi into zomhlaba basiyazeka zidlule. Kodwa ke nanku phela isizwe sakithi bakithi sitshona sisiyaphansi. Kuqhubekani kanti kwenzakalani eqenjini lakithi ke elakamthwakazi i-Highlanders iBhoso ngenkani ithila moya?
Linjani? Mina ngingumoyo owesilobela. Uhlupho lwami olukhona ngikhala ngalabo abathi abantwana besikolo kumbe umntwana angatshayo. Thina ukukhula kwethu sakhula sitshaywa, yikho namhlanje siqondile, yikho namhlanje silezindlu ezimileyo. Singakhangela udubo lwabantwana soluyandile kathesi, singakhangela koBulawayo la kunsuku eziphelileyo kubotshwa abantwana abangu-130. Yindaba yonaleyo eyalethwa nguhulumente yokuthi kuthiwa umntwana akasatshaywa, umzali ungatshaya umntwana sofanele uyobotshiswa. Mbona ela kusasa labantwana mina liyabe lilahlekile. Bona abantu abajonjalo bona bakhula ngalesinesikhathi sabo bakhula betshaywa, befundiswa betshaywa, beqondiswa indlela. Namhlanje ngezwa lotwa umkhulu walokuzentotwa udiwa Mavinga, ngezwa isihluleka layo ukuthi aphi incazelo eqondileyo sibile engasetshenziswa ekulayeni wabantwana. Ngezwa igagaza akula ngenye indlela engalayo abantwana ngaphandle kokuthi umntwana ayethuselwe atshaywe ngoswazi. Kufanele kusetshenziswe uswazi ezikolo. Mina owami umntwana sibili ngiyalengiyani ngatshela umbalisi ukuthi owami umntwana akatshaywe ngoba thina yikho sakhuliswa ngakho, savela sakuthola kukhona. Lokhu kunye okuyimithetho sokusiza labantu othi umuntu akucabangileyo esendlini yakhe ebuye efakele athi sokungumthetho okwelizwe lonke, akamboni kuhamba. Ngoba bona balaba abantwana nxa bengafuni ukuthi ababa abantwana kabatshawe kabalokhu zikabalwe lapho kabavimbele ababa abantwana. Ngoba thina bethu abantwana sifuna beqonde njengathi kathesi abantwana kuhamba bedakwa benathi okudakwayo noba phambi kwabadala babhemi mbanje abasayisabi ngoba umzali kasenantshwa amandla. Amandla sephomba ukuthathwa ngumthetho, sethathwa nje ngumuntu ocabangileyo ukuthi yena akufanele ayenze lokhu abe kuthathe kufake ebantwini. Sokusisinda thina abadala okunye okuyimithetho sokufakwa sisakuzwisisa ukuthi ngokuyimithetho okuqondileyo ukuthi isizwe siyakheke kumbe sokungokuyimithetho okuphomba ukuthi asazi. Ngoba isizwe sakusasa angiboni lapho esiyakhona xa singahamba le mithetho enje. Umthetho kawuvele ube ngumthetho oqinileyo oyamukelwa ngumuntu wonke, ayikhonti ube ngumthetho womuntu ozifakela wona ahla uqinisa ahlathi yikho sokufanele kwenziwe ngabantu. Amboni, and mboni umthetho lo ungawuye ebantwini singawala, asiwuvumi umthetho lo njengalo. Ngiyabonga.
Ye, siyabakhulike labo abafisa ukusithumezela imilayezelo yenu. Lisithumezele kuWhatsApp kunombolo ethi 01 202 465 0318. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Ilizwe leMelika leChina aqhubekela phambili elwisana ngokuthengiselana impahla. EleMelika lisanda kukhuphula intengo yempahla eyenziwa kweleChina. EleChina lithi lalo lizakhuphula intengo yempahla evela eMelika. Kube sokusithi ke ilizwe leSaudi Arabia lithi libulele amalwecatsha afika phose ijumi esabelweni seKatif. Ilizwe leli lithi amalwecatsha la abefuna ukuhlasela wele iSaudi Arabia. yes ngase sikhangela ke kwezi ezihambelana lokwemelika lamhla sixoxa lo nkosikazi Sithabile Dube ohlala eGeorgia khonapha ke kwelemelika
ngivela eGwanda lapho engidabuka khona kodwa ngendele embelengwa
ye akusitshela ukuthi ungaphi khonapho ke ma
mina ngiseGeorgia eDouglasville phansiwe Atlanta
kunjani khonapho
hayi kulungile nje kuphela ukuthi sikhumbula khona ngasemva njalo izinto nxa uvele ngowenye indawo uyajwayela kodwa ezingazijwayeli ngamafitshane ngingathi kulungile
kodwa kunjani ukuhlala elizweni leli lemelika
akulula kufanele uzimisele ma wabuya ungutishala ungazikhangeli ukuthi uzaba ngutishala lapha ma wabuya ungudokotela ungazikhangeli ukuthi uzaba ngudokotela uzangena phike ngumsebenzi ozawuthola
ye siyabona ukuthi imisebenzi vele itshiyene kakhulu njalo abantu bayazigqaja ngemisebenzi yabo kwenziwa kuyini ukuthi kukhanya abantu bezigqaje nje ngomsebenzi loba nje abanye abantu bewesisa kwamanye amazwe
bayazigqaja ngemisebenzi yabo abantu abanye bayabe sebehambe baya phambili baba ngonesi abakhulu baba ngodokotela abakhulu baba ngabatshayeli bezimoto ezinkulu abanjalo abazuze imisebenzi ephezulu hayi bakhanya bayazigqaja abanye abazigqaji kube lalabo nabo abazuze imisebenzi enjengokuthi bagezise izindawo okunjengokuthi ngingathi housekeeping kumbe ngithi abancedisayo kwabagulayo abanye bayazigqaja abanye abazigqaji babonga ngoba bekwazi ukuthi lapho abavela khona kube kuzima
singathi ongani kuzima kakhulu ukuhlala kwele melika kuyini
kusendaweni yokuthi ubhadale lapho ohlala khona akula kusasa akula nini nxa sitshaya isikhathi bhadala njalo obunye ubuzima lapha emelika yimpilo nxa ungawelwa yikwehluleka ukugula ukuya esibhedlela hayi kuyabiza kube sekusithi nxa ungela insurance kukudube kakhulu nanxa unayo i-insurance esikhathini ukuthi nxa ungelatshwa besibekhangela ukuthi kwelapha kwakho kubathathe isikhathi esinganani kumbe imali enganani imithi yakho inganani nxa ususiyathatha imithi kumbe nxa usubhadala ukuhlala i-insurance ibhadala okwayo la usubhadala futhi ukuthi hayi o kanti i-insurance ingene ngaphi kanti njalo iyakingenele kodwa-ke imali ibe phezulu lokhu sithi yi-copay
ye akufani lamanye amazwe aseduzane anjengeCanada kumbe lamanye aseduze khonapha
angithembi ukuthi kuyafana eCanada bathi ezempilo hayi kuchiphile
unkosikazi Sithabile Dube udabuka kwele Zimbabwe sixoxelayo eseGeorgia khonapha-ke kwele Melika ye kwamanje othi siboneke ukuthi abantu bathini khonapha-ke kufacebook uPamela Khumalo uthi MDC Alliance baliqembu elimi lodwa kodwa basebenzisa impahla ye-MDC sike sizwe-ke kuthiwa-ke silobaba lapha ecingweni sike sizwe ukuthi silobani bababhekisipho kunjani
ye baba kunjani
ngiyaphila kakhulu uvuka njani kodwa
hayi right
ye namhla sikunika 1 minute sibili ukubona njani ofuna ukukhuluma ngakho khonapho andifuna ukukhuluma ngeposo
ya abathenga ama-players labo bantu
uhamba njani kodwa
abathenga ama-players healthy by players badlala igame bayazi igame grand then the only thing amele bayenze healthy by players
yikho ngazani kuyahlupha
ya because ma ungabona umuntu ongaperforme right I mean kumele umhambise ku-reserve side then buy a good player izitanto zonu zaba ku-relegation of it
ukuthi ingarelegatwa yini kamajoba
ya izoiyayesa ofuthi abantu bazobona njengamanje abantu bainvete i-ground so it's not right ya the best thing is Matinga is not wrong Matinga is a good coach was a good player all those players abavedlala they can help the Islanders
ye siyakuzwa kakhulu ke bhekisipho isikhathi sakho 1 minute sesitshayele sibongele kakhulu baba
okay
okay babayi sizokuthiwa silo munye ubaba lapha ecingwani othi ngisithuni lobani kunjani
ye kunjani sibusisakhuluma
ye akuphose lakho 1 minute exactly ngamafitshane ubona njani okwenzakala kuphose
hayi kuhayi kuyasesithi sithuzi kodwa mina bengisacela ukuthi bonke abantu abadala mhlawumbe nalaba ababedlalela ibhoso babehlale phansi behlanganisa amakhanda uma kufuneka izimali kuzanye ukudinga izimali iqembu elikhulu kangaka ma kuzothola iyadlala ehlathini kuzoba into enjani kodwa
kungalunga kodwa ye kube hatshi
hayi kuzolunga nje kufuna nje ukuthi kuhlabe phansi kube nomcabango ojulileyo kakhulu ngayo ibhoso liqembe elikhulu kakhulu lelo vele kungawutha nesithunzi
selizweniempela
ma kuthiwa iyayibe nda
ye siyakuzwa kakhulu hayi sibonge kakhulu ungadinelwa kusasa isikhathi duba
kulungile
ya okay babayi siyabonga kakhulu ke abantu abangenileyo khonapha-ke emsakazweni wethu kwezomculo lamhlanje wothi sizwe ukuthi silobani sibona ngazani silo Charles Banda uCharles Banda sibili ngwesunduza nanguke uCharles Banda akele mozwe
empilweni yami ngikhethe wena yenhlizeni yami kuzohlala uthando lakho empilweni yami ngikhethe wena yenhlizeni yami kuzohlala uthando lakho thando lakho thando lakho thando lakho
igama lami ngu-Charles Banda ngisuka lapha emagwegwe ngazalelwa kobulawayo khona lapha ngo-1987 ibizo lami lwesteti ngumahlaba ngalithathela kuba bami the late Simon Banda the pioneer of imbube the founder member of Sunduza Dance Theatre okuthiwa yisunduza boys kudala so mna thesine sebhethele umsebenzi ngikhuka ilegasi yakhe kathi lami sengifunde okuningi ekusebenzeni kulokhu bengangayenzi into zokuhlabela ngiqala ukwenza ngo-2013 after ukushona kukababa wami yikho lapho ngaqala khona ukusebenza khona into zama-art
ndiwe chikhondichanga ndimakukhonda ini ndifuna ukhalezanga ukhale pamtima wanga chikhondichanga ndimakukhonda ini ndifuna ukhalezanga ukhale pamtima wanga empilweni yami ngikhethe wena yenhlizeni yami kuzohlala uthando lakho empilweni yami ngikhethe wena yenhlizeni yami kuzohlala uthando lakho thando 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 lakho
mina kathesi ngi-artistic director kusunduza dance theatre yime sengiqhuba isunduza last year sike saqhuba umsebenzi omkhulu kakhulu esiyithethe sawuhambisa e-ground town e-Eastern Cape Tri-National Arts Festival sahambisa i-second production okuthiwa Voices from the Rock ekhuluma ngematopo kanye lobulawayo
ngaphandle kwakho sithandwa sami nguwe 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 kuphela samkhipha jealousy balomona balomona samkhipha jealousy we my baby empilweni yami ngikhethe wena yenhlizeni yami kuzohlala uthando lakho empilweni yami ngikhethe wena yenhlizeni yami kuzohlala uthando lakho thando 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 lakho
kathethi sikhangelele ukuthi sihambise i-production okuthiwa The Adventures of Robert Moffat nayo it's a historical production adapter from umadari zikarobert moffat ku-National Archives of Zimbabwe so lo msebenzi sikhangelele ukuthi siweze next month mhlaka-26 June sabe sikhona le e-Cape Town National Arts Festival siperforma leyo show
ye siyabonga kakhulu ke salethulela ihlandla lesibili kusasa singakehlukani ngothi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje ibandla le-ZANU PF lithi umnumzana Nelson Chamisa kumele aphume esikhundleni sikamongameli webandla le-MTC kodwa ibandla le-MTC lithi kuyamangalisa ukuthi i-ZANU PF idingani ebandleni leli siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje olivalelisayo ukhiphe sidube